lusizo lodwa emulini zezimbabwe zesihlobo esingotyekesha osekunezinyanga besemgodini omdala eStilfontein. Iningi labotyekesha laba bebengene kulo mgodi ukuze iimuli zabo zibe nekhisimusi ehlabusayo, kodwa likhisimusi siphenduke yababa gamu njengoba bezayidlalela phansi emgodini. Isizalwane sezimbabwe unkosazana Lina Ninze ulabantwana ababili uTinashe loThawanda abaphakathi kwalo umgodi. Yena ke utshelwa ngamathe nxa ezama ukuchaza uhlungu abuzwayo kumacabanga ukuthi ingane zakhe lezi zizadlalela ikhisimusi phansi emgodini.
Abantu bakhona bayafona everytime, bayafona babuza amandoda ebabamama atshela ukuthi hayi bazobuya thula, bazobuya bazobuya, ngikhuluma njani.
Esinye isizalwane sezimbabwe umnumzana George Dube laye ovumayo ukuthi uyangawenzela umsebenzi wokutyekesha kodwa khathesi ophandle uthi kusemandleni amapholisa ukuhlenga otyekesha laba.
Maphorisa ndiwo kari kuvhara mugodi and zviri kuita maphorisa azidakariri ngoba amapholisa yiwo avala umgodi, ababakhiphe laba bantu kulo mgodi ngoba sonke senza lokho ngoba sifuna ukuzizamela impilo
because kuzama shini life.
Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Thande Kazinzi Tom laye uthi ukhathazeke kakhulu ngumfo wabo ozodlalela ikhisimusi emgodini.
Umntu endimazi ukuthi uhamba abuye uhamba abuye but now it's been 5 months akakaphumi. Can you imagine wena within 3 hours ungafumani ukutya ungafumani manzi ufila njani? In that moment can you just imagine kulaa ndawo bakuyo bafila njani?
Uhulumende lamapholisa bathi otyekesha laba bakhululekile ukuziphumela loba yisiphi isikhathi, kodwa abakwenzi lokho ngoba besesaba ukuthi bazabotshwa. Kodwa komunye wenkokheli zomphakathi eStilfontein umnumzana Johannes Qakahu uyakuphikisa lokho esithi okwenza bebe balutshwana abaziphumelayo yikuthi ukuphunga lapho kunzima njalo iningi liyagula lokuswela amandla njengoba amapholisa evumela ukudla kulutshwana kakhulu ukungena emgodini lo. Unkakase uzondukanwabo esithi uhulumende wakhuluma amanga etshela umhlaba ukuthi uselohlelo lokuhlenga otyekesha laba.
Bathule bahleli abantu bona benza kanto ezantsi and into emandla abantu abaphumayo phaa emgodini akule 14 ephumileyo ibaxelele ukuthi isimo sibi, isimo simaxongo ngaphansi, abantu bayafa, abantu bayagula, abantu balambile. Kodwa uyabona kasi ngathi urhulumente wethu akayithathi ingqalo ke loo nto leyo, uyibona ngathi yinto nje esisitoke esenzwa ngabantu.
Umnumzana Dumisani Leya isizalwane sezimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zezimbabwe ePhoenix Foundation of Zimbabwe uthi bakhathazekile kakhulu.
Kubuhlungu njalo siyacela, sicela all over the world kubo Amnesty International ukuthi ingathi bangangenelela. United Nations lapho elikhona siyalivisa lani ukuthi sicela lisicelele. Siyakusola kakhulu okwenziwa i-government yase South Africa ukuthi abantu badlele ukhisimusi ngaphansi komhlaba. Mabe ngabe balamacala abakhitshwe bahambe ezinkantolo zibathole benamacala behanjiswe ejele.
Usikomitho zamapholisa uGeneral Fani Masemula usanda kutshela bezindaba ukuthi uhulumende akakalulahle uhlelo lwakhe lokuhlenga otyekesha laba, kodwa usadinga imali yokubhadala inkampani ezaqhuba umsebenzi wokuhlenga lo. Nomesuku 7 eJohannesburg, South Africa, inguThuso Khumalo.